isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle salamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolosibili mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihloko zakhe kuqala ukuthi ufuna sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudadewabo lomnye wabo kuwayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Vimbai Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eGwegwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMathebeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi beveza ngani kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ufuna sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbekwe kulomunye wesine but okwakhathesi ngazi nalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingcikilane leyinye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingcikilane khona eKhwekhwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Yes, okusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama 6, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravela ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe seChinoyi for the next caucus.
Mm-hmm. Paul, izawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours. Ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general uMpariwa bakhona eKhwekhwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sithembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa igugurawundi.
Nlotadewethu wachiselwa endlini. Iwaphela sibili amapolisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba. Ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Inda umfowethu wayeyikomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho mankhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafike ekuseni nokuthi babezengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Isiba bebefike ekuseni bengu-4 babe bemthatha wadisappear usebhalakwe. Uhiye usebhalakwe. And we've got another brother also and many relatives kids abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke lezi minyaka yonke ney'gifts siphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone ucelebrate kuphela lapho. I think lokhu kuwa ubuthakathabukho wedlula lobugifts.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye ngoba yakwazi akubhadali gifts ukuthona uzondela umuntu 40 years ubulala wena yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu yakho indlela kodwa. Mina kahle ngizame ukuphila ngendlela okumele mphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu wabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe, bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube lamahlumela labangenelayo yakazi corruption yelisho compensation yezilimi. Mina ngifuna kubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years mathebele lendi le Midlands zingadevelophwa nguhulumende nabomo. So ngasokunje sokuthi asokhulumiswana sokuthi compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Ngayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazwe wegugurawundi loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe nesandla ehlelweni olunjengalolu bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni ba imali izangena sibili akuthandabuzi-ke lokho imali ehlanzekileyo sibe zahamba sili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalesihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu bazikhulumele bona abantu labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokwa babe kubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi unkosazana Shubhikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa ngumgabe usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngencindi njalo langezicathulo walanyulelwa isethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanxe nxa engabika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethondaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kweleZimbabwe ngakho-ke kaboni umnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo weZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amathathu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kweleZimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba soku isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilongazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni namhlanje.
Njani balaleli beStudio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha eStudio. Mina ngusithole wobulawayo. Into emangalisayo ngumakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC khuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president, she was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakuyikusplit amavoti ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes, MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awaye kuzama wa-appointwa izana ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathe sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazi siseke umuntu njalo usobala ukuthi usetshenziswa izana. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izana. Now, how does he want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does he dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Ah, please, umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguDrayo Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lwegesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili yepetroli le. Lizoba kithi ikhaya lokhu liqhubeka lisiya phambili kusuba wezi ngoba nazo isikhaya ukuthi mhlawumbe ngoba sekunguprezidenti omutsha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nala abantu abathengisa izinto esitradeni, amapetroli, amadizili, amaprafini bebeyekele ukuthengisa, kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ithola ipetroli ayikho. Kodwa abantu balayo ngaphandle, le nto leyo ayikho rajhi, ayiqondanga. Ngoba njengamanje kube iselizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka la somethi uhambe uphele nezigubhu usiye ekhaya, want to into England at the same for right. Shoot my way to run in the starting and the writing side, and you say, you're not viable. In the Oti Petrol, you get to wonder what things are starting. The garage of all it had a young waiting drinking up on your married person. You are wanting to have an equal writing, actually, I came to what is over writing, actually, with the listening. The margin, you all come out in the case, you are talking super margin. Ama companies are manning very good by problem because not the missing the corner in the corner, the corner in the corner, the corner is the range. You pin the food case, we are talking about character, we've been our problems. Abantu bazophila kanjani abantu kahle kahle shothi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini ngoba impilo khanye iqhubeke siya phambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugezi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugezi ngamashupu amapholisi wenza ugezi kanye naseyibhedlela kanye nabasemaimoshakala so ma unaproblem yogezi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga ngabe izo-right ayikho into ezobarayidi kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befunde nini ukuthi mhlawumbe ezinye into sikwazi thina siyihloniphe thina sodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale into ukuthi ithole abantu benze i-black market esazokusiphatheleni esitradeni thole umuntu ephethe imali eningi abhathi 5,000 something ephethe ezandle hambe tshintshise imali endleleni ale nto lengabe igovernment uyayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izima kakhulu impilo izophila kakhulu ekhaya kusho ukuthi musemoto vele ngeke sahamba someke uhlale uphethe isigubu sakho sizawuphela isigubu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona cela ukuthi igovernment kakhulu ake yasilungisela le ndaba le petrol le black market le izama ukuthi mhlawumbe ungaphela ngoba iyasibulala kakhulu kuzothola ipetroli egaraji ine-price e-right ma usuyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali aphana seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba funa ukuyapho uyakhona ngiyabonga msakazi.
Ngalifisa ukuthi lisithumezele-ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246530318. Siyabonga. Siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba weMelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-Roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane. Ngakho-ke umthethwandaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola, $2 billion, yikampani eyenza umuthi lo wosetshenziswa abawusebenzisayo isikhathi eside. Umthethwandaba kwele Sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhuluna ngombuso wakhe. U-Al-Bashir ukhitshwe embusweni libutho. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu.
Ngidabuka eZimbabwe eSlovela.
Akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni TV?
Hayi, siyaphila njengabantu bonke nje. Hayi, kodwa ke into engathi iyasifrustrate yona le yokuhlala emazweni abanye, kanti lathi sikelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto ziyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la.
Singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele Melika, njalo ungaphi khonapho?
Hayi, lapha ngiyasebenza ngise-Indiana, ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-Indiana. Sengihlale lapha for about 18 years ngilapha e-Indiana.
Yes, ngathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani?
Hayi, thina yethu sithila lama-customers. Hayi, kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona, kodwa singapha kuma-customers.
Unjani umsebenzi lo?
Hayi, umsebenzi ukahle kakhulu. Hayi, ngiyawujabulela. Hayi, sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani. Nxa ubabona besika kumele ukuthi baphathe njani. Hayi, siyafunda, siyafunda silo kuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani.
Ye, kodwa kukhona ungani kuyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje?
Hayi, hayi, akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza.
Singathi ngenxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kufunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo, akuhluphi kona?
Hayi, kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela. Hayi, siyakwenelisa khona, hashi kakukhathazi kangako, but ngingazi kwabanye.
Ye, kunjalo ke baba Gwebu. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi labantwana abangaki njalo bangaphi?
Abantwana ngilabantwana abangu-5 abala, ngilabantwana abangu-5 guys abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, which into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yangkhona imnandi kumbe imenja?
Ebantwaneni?
Yeah.
Hayi bona abanikaziwe abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva. Impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila, ulala udlile, le ndawo yokuhlala. Kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwenu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvuka uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mhm. So yeah. Uzalo ubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo umntu kamlima, angabikwazi i-date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye, yeah, kunjalo valisa abalaleli baba kwenu.
Hayi siyalivalalisa abalaleli nini elilapha e-America le, isendaweni zonke ezijiyene e-Africa, kungathili ngabalela ngelithi inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye, yeah, siyabonga Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Yelo-ke umnumzana Kenan Gwebu isitalwane seZimbabwe esihlala kulamba kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lo mntu sime njani. Ilizwe leMelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. Ele China liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamachumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngoNhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo wafaka ama-tarifu e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax-ke ukuthi imali lethi steel seni la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT okay, siyangezelela ama-tarifu ngama-percentage athize, China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes zona lawa, nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, ama-soya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi yi-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soya beans lawa at a profit ma be-export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government-ke aba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slow down ngoba bakwanisa ukuthengisa manje at a profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelete zokubhadalela ama-farm equipment landlani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones layo siwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono
ukuthi luphele idaba lolu ukuthi buhlale bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kathi yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina they taking advantage of US market. AmaChina lawathi hayi let's put much now the advantage of us. Njengoba uthi Dow Jones phela i Dow Jones indicator yama business. So kuyakhombisa ukuthi ama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ukuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi ay expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu kusebenza bakuzoba la loss abazowathola, that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Ho manje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje, ukuthi sibone-ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili lika-Charles Banda. Nakho umculo.
The second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami, umuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Ingoma engiyifisha lo nyaka.
Ngakhumbula ngalokubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. Amalazi ngimthandi ngiyakuthangaza wantembisa izulu mhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofahlahlane. Akekho obunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masithu mathandana thandana esobeleni ngendandatho yomthandazo wothando. Mina nawe thale wamhehe sothamanamnama thamanamnama.
Engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiyitshele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi sinikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki, because lathi side silikhethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele, because la bawuthethela umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule nathi sikwazi ukuphila, because sikuthatha njengokuthi ukuhlabela or ukugida kumbe iku-ekta sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu, because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilisa ngakho lokhu.
Lokho umculo kaCharles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olesi hlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa okwenzakala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngiKip Stube.